Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 28 kumfumfu 2018 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ikaningi we have had situations ukuthi umuntu yatesta positive and then ebesesiba on treatment ebesetesta negative. What tends to happen nxa kungatestwanga igciwane ngokwalo kungayenzwanga ukuthi ayi-DNA PCR kule risk yokuthi umuntu yabe secabanga ukuthi unegative.
UZulu weZimbabwe usele ekhuza umhlola lamhlanje kulandela isimemezelo somkhokheli welinye isonto umnumzana Walter Magaya esokuthi usethole umuthi wokwelapha igciwane le-HIV. Odokotela bayakusola kakhulu lokhu.
Kulusizi kakhulu okwenzakala ePittsburgh ngoba vele ukufa kwabantu inokulihlazo nje ukuphoma ukuthi abantu badutshulwe bengenzanga lutho khona nje vele ukudubula umuntu.
UZulu weMelika uqhubeke ekhalela abokholo lwesiJuda ngemva kokubulawa kwabanye babo abalishumi lanye ngowesilisa obehlome ngemibhobho emithathu edolobheni lePittsburgh izolo. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu asola ukubotshwa kwabantu mahlayana abachotoza umongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungumprofeti njalo engumkhokheli wenkonzo yeprophetic healing deliverance umnumzana Walter Magaya uthiye uZulu weZimbabwe khuza umhlola lamhlanje ngemva kokumemezela ukuthi usethole umuthi wokwelapha igciwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza. UMagaya uveze lokhu esontweni yakhe qede wenza isimemezelo njalo emhlanganweni awenze lentathela izindaba. Umnumzana Magaya uthi usebenzelana labanye bakhe abavela kwele India. Uthi phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo benelise ukwelapha abantu abanengi ababelegciwane le-HIV. Uthi umuthi lo uhloliwe kulandelwa indlela zesingisi zokwelapha. Unxuse njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi aze phambili ahlolisise imbiko yakhe le nxa elokusola. UMagaya useke wamemezela esikhathini esedluleyo ukuthi uyelapha igciwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza okuyinto esolwe kakhulu ngabezempilakahle besithi ukhohlisa uZulu. Ngokunjalo bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke enatha amaphilisi ama-ARVs. Sixoxe lo dokotela Mpumelelo Spanda yena othi ngokwazi kwakhe umuthi we-HIV awukatholakali.
As far as I know, HIV lanamhla lokhu ikhathaza in terms of finding a cure for it. Mainly because yona khonoko ukuthi yona igcikwane lakhona it's a virus. So le virus ngokwazi, even looking back from history, ama-viruses ahlupha ukuthi abe tshintsha. Ungathi usuthole umuthi olapha a certain kind of virus, yona ilokutshintsha, ilokhu tshintshi iyabe ihlala phambi kwenu. So mina as far as I know awukatholakali any form of curative treatment for HIV.
Uthi uMagaya bakhona abantu asebelaphile ngomuthi wakhe lo asebengaselalo igciwane le-HIV. Uthini ngalokho?
Ikaningi we have had situations ukuthi umuntu ya tester positive and then ebese siba on treatment ebese tester negative. What tends to happen nxa kungatestwanga igciwani ngokwalo kungayenzwanga ukuthi ay DNA PCR kule risk yokuthi umuntu yabe secabanga ukuthi u negative but yena lokho elala igciwani. What could simply happen is ama simple test la ama antibody test ya ama antigen antibody test awenzwayo routinely yo ale possibility ukuthi engakhanya e negative but kungacho ukuthi umuntu yena yabe se negative okwamaqini.
Uzulu weZimbabwe kuyini ongamxwayisa ngakho ngokukhulunywa ngumagaya lokho?
Ayikuthi nxa kule nkolo kunzima ukuphikisana labakholwa ebandleni likamagaya but mina engingakutsho from a scientific and a medical point of view up until i-treatment si well established so kwayenzwa ama further studies ayenzwa ama esiwathi ngama scientifically plausible studies ayenzwe in multiple centers then we should then be in a better position to say i-treatment leya ikhulumayo iyasebenza.
Lo ngudokotela Mpumelelo Sibanda.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights lamhlanje ichodoze uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza njalo ebopha abantu abachothoza umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabantu abahlanu kobulawayo ngesonto ngolwesihlanu emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udaba lokubulawa kwabantu libutho ngesikhathi sokhetho. Abantu laba baqoqela abalokhu bevalelwe abathi umnumzana Wisdom Mkhwanazi lomnumzana Siphamandla Mafu. Ababili laba bazamiswa enkantolo kusasa ngecala lokuhlambaza uMnangagwa ngemva kokumethesa icala lokubulala abazali babo ngesikhathi seGugurahundi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Uzulu weMelika uqhubeke ekhalela abokholo lesiJuda lamhlanje ngemva kokubulawa kwabanye babo abalichumi lanye ngowesilisa obehlome ngemibhobho emithathu edolobheni lePittsburgh izolo. Umsolwa ungene ngesikhathi sokukhonza wasedubula wabulala abantu laba. Amapholisa athi umsolwa ulembali yokuzonda amaJuda. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube yena othi udaba lwempopo efinyelelwa nguZulu nje jikelele eMelika kumele lulungisiswe.
Kulusizi kakhulu okwenzakala ePittsburgh ngoba vele ukufa kwabantu inokulihlazo nje ukuphoma ukuthi abantu badutshulwe bengenzanga lutho khona nje vele ukudubula umuntu uyabona yiyo nje iproblem ejengisa kakhulu ngendaba yembhobho lapha eAmerica ngoba abantu uyabona ukuthi abanye bathi imbhobho ivunyelwe abanye bathi imbhobho ingavunyelwa so uzathola ukuthi because of illegality of guns here in America iko kwenza ukuthi khona sine sibe lezahlakalo ezenza ezinjengazo zenezo ukuthi abantu umuntu yathamba ethenga umbhobho ebesengena se just sedubula abantu uyabona but ungakhangela nje amazwe nje even eZimbabwe kunje kithi ngoba imbhobho ayisonto evunyelwayo nje ukuthi uphobe uhamba nje esitolo uyayithenga ubusuthuba lawo futhi uyazingela uyabo akunjalo eZimbabwe ungathola abanye amazwe nje lawo futhi anaphucukile ngalokho le Canada uyabo konke ngale UK amapolice akathwala-thwali imbhobho even lawo uyabona so khonokho ukuthi sibe lemthetho ezama ukuthi vimbele ukuthi singabi lembhobho nje phomba ukuthengwa amahlayana kuyanceda kakhulu.
Umongameli Trump yena oyaziwa ngokuphikisa imithetho yokwenqabela ukusabalala kwemibhobho uthi alubana bekulomuntu olombhobho esontweni ngabe akufanga abantu bonke labo ndaba ngoba ubeyalwisana lo madubula uvumelana laye na
anikisi sibili mnumzana Nkomo la uyakubona ukuthi phela nxa sesiyangena ebandleni sonke sesiya enkonzweni sihlomile lami ngithweli AK-47 la uthweli bazuka yakho akunjela ukuthi phela kungabe kuseyinkonzo yini ye kuyabe sokuyi army phela leyo enkonzweni aku right lokho sibili ukuthi singahamba sesilembobho sithi siyakhonza uNkulunkulu nikisi sibili hayi amvumelani laye lapho sibili
umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane saseZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Kuliviki siseGoli eJohannesburg siqoxa nomnumzana uJafet Mpofu ongusakhulayo njalo ongusomabhizimusi osesithi hi sengifuna ubuyele ekhaya ngebhizimusi lami masihambeni kuye siyezwa okuningi.
Right Mpofu, ngiyakwamukela kuhlelo. Mnumzana unjani?
Ngiyaphila Mpofu, unjani?
Ah, ngiyaphila, ngiyaphila. So Mpofu, masixoxeni kancane ngebhizimusi lakho. Awusitshele ngamafishane ngaleli bhizimusi lakho ukuthi kahle kahle limayelana ngani?
Ngiyabonga mfowethu unginikeza ithuba ukuthi nami ngibe khona sehlelweni lakho nasemoyeni ukuthi abantu abaningi basizwe. Yiphi ibhizinisi lami lingisenza ama-trailer lata okudayisa ukudla. Senze nama-trailer la angama-toilet, ababiza ama-VIP toilet ngesilungu. Then senze ama-trailer la ababiza ama-mobile fridge. So yile nenye nje inhlobo yama-trailer efana nama-mobile offices.
Yini ibizo lekampani yakho?
Ikampani yami kuthiwa iPrecision International.
Awungitshele ke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi uqale iPrecision International?
Bengisebenza kumanufacturing sector lapha eSouth Africa kufika wami. So ke ngaba exposed kule into yemanufacturing then kwaba khona inspiration ukuthi ngayithakazelela kakhulu le nto ngafisa ukuthi hey nami ngelinye ilanga ngisengathi ngaba independent ngizenzele into yami engingasebenzele omunye umuntu. Ngaseke sengikhuluma nenyindoda ebengisebenza nayo savumelana ngutani umngani wami ukuthi no asiyekeke lapha emsebenzini siyoqale lethi business bazalwa ke iPrecision International ke.
Umngani wakho yena uyizalwane seSouth Africa na?
Uyisizalwane saseZimbabwe naye ubuya lapha emaPisekeni.
Mhm. Right, awungitshele ke sonke siyazi ukuthi njengomuntu odabuka kwelinye ilizwe nxa uphila kwele South Africa ngesikhathi esinengi ukuba ngebhizimusi lakho kuyahlupha kakhulu kuyabiza imali eningi. Awungitshele ke ukuthi ibhizimusi lakho liyaletha imali esuthisayo na khona ngale kwele South Africa?
Ukuqala kwakhona kube nzima kakhulu mfowethu. Ngiqala ke nale ndoda uOnia Sincube igama lakhe. Akuzange kube lula ke ngoba imali besingakhona ukuthi si-access imali into efana ne-funding. Abantu abakhona ukuthi bakhona ukuthola imali funding ngaba ngama South African. So umuyi ungwangaphandle ngeke ukhona ukuthola imali funding ngoba awunayi ID yase South Africa.
Manje nje ngoba isimo somnotho ekhaya simanga kuhle ngibone umlayezo wakho ku Twitter lapho ubuzama ukuxhumana lo Raj Modi usithi usufuna isizo ukuthi ubuyele ekhaya. Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokubuyela ekhaya?
Into ekhona ukuthi ngiyakholela ukuthi isimo sasekhaya mangibuka ngiyasibona ukuthi sona asimanga kahle okwamanje, kodwa ngiyakhole ukuthi izinto zizotshintsha. Then enye into okwesibili ngiyakhole ukuthi uma ngathola usizo kuminister futhi ngakhona ukuthi ngithole sithole ifunding le business yethu sikwazi ukusebenza eZimbabwe then bese siya exporta kwamanye amazwe, ngoba uma singasebenzele ekhaya uhulumeni engakhona ukusinikeza imali singabantu abasha abancane kangaka abayenza into ezimangalisayo. Kumanje umhlaba wonke uyangifonela ba enquire bafuna ukusuka i-partnership of which angikho interested kuyo.
Kodwa mnumzana, njengoba bakhona abantu abathi hayi investment lana siyayifuna kodwa abantu bangkhona not in Zimbabwe, kuyini okwenza ukuthi hayi angifuni ukusebenzisana lana?
Okwamanje bengingabalahlanga kakhulu bengithe kubo abame kancane ngoba ngisalinda uminister. Uminister angakhuluma naye wathi uzobuyela kimi in 2 weeks time angitshele ukuthi kuzohamba kuyolungisa kanjani indaba yemali ukuthi asinikeze imali. So ngase ngithi kubo ngenxa yokuthi ngisalinde uminister ngeke ngi-accept ama-offer wabo ngoba ngiyazi ukuthi mabezo-investa bona bazofuna i-stake and at the end of the day kusho ukuthi mina ngizogcina ngiluze ikhampani ngoba uthole ukuthi bona bazobuya nemali yabo bafuna ukuba ne-controlling stake ngoba obviously bafuna uku-protect ama-investment wabo.
Ayi sikuzwile mnumzana qhiba uhlelo mpofu utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuxoxisana ngawe bangakuthinta kanjani.
Abalaleli uma befuna ukuthi bangithinte inzokunzoni qala nginikeze i-cellphone number yami yase South Africa +27 79 385 6316. Kubese uba ne-email address yami umpofu@gmail.com.
Mnumzana sikuzwile kahle, bekuhle ukuba la ukuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu, ngiyabonga nokuthi nisinikeze i-exposure ukuthi abantu abaningi bakwazi ukuthi basizwe, bakwazi ukuthi sikhona singabantwana beZimbabwe, sidabule Limpopo, size South Africa singanalutho kodwa sakhona ukuthi senze into efana nale, ama-resources singenawo.
Hayi, mthwakazi omuhle, lisanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Japheth Mpofu ongisakhulayo ongisomabhizimusi ophila ngale kwele South Africa. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo sengilishiya ke ngisithi libe le viki elishukela. Igama nami nguMikeobe. Bye bye.
Siyabonga Big Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, silejahe elidala uGibbs Dube.
Sinana masiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngabantu abathanda ukuzitshintsha umbala. Nxa sithi umbala ke isakhumbula kudala kwakudotshwa iambi kathesi ke uzozokuthiwa kulokunye-ke okupuntshuzwayo. Kumbe omunye umuntu ezehlabe-ke iJackson kwenze ukuthi-ke abe setshintsha umbala wakhe. Umbala phela uyaphenduka ube mhlophe nke, abanye babangasakhanya ukuthi banjani. Ye, ukuze nihlaziye udaba lolu ngilobaba ubhekani mdaweni, ubhekani mdaweni udabuka kwaSikhobokhobo. Ngiphinde futhi ngibe lo mama uSakhile Liline. Madube, kunjani mama?
Ngiyaphila kakhulu Dube, injani labalaleli lo mdaweni?
Hayi sikahle kakhulu. Baba mdaweni kunjani?
Hayi ngiyaphila tata, kunjani?
Hayi khonokho nje ungayindawo. Wothi ke siqalise ngoMadube. Madube phela abantu bayachomba kodwa kulabanye phela babefuna ukuthi baziguqule ubuso babo bube mhlophe nke. Akusitshela ukuthi imithi esetshenziswa kulezi nsuku yiphi?
Imithi le Dube iyachiya. Kulabanye kulezi nsuku embona kuthiwa kulokunye okuhlatshwayo. Umuntu awuhlabe injection atshintshe umzimba wonke. Kodwa mbone ngani zona izinto zilamaside zibuya zibe lokunye okungake kube right ekugcineni, umphumela wangikhona kawube right. Kuphinde kube lalokho okumpuntshuzwayo khonokho okuthiwa ngodiprozoni, omoveti, olemon light abazigcoba khona. Lokho lakho futhi ngizabe sithi umuntu wangikhona angazigcoba kakhulu. Ijwabu lakho lobuso lilama-stages, ungagcoba ugcobe ugcobe liyabe lokho elikhipha i-stage, ugcine su-light lokhonokho ukuthi lokuhambe elangeni uyabe ungasakwanisi uhambe elangeni. Njalo ekugcineni kwangikhona kugcina kuzawukhozela i-cancer ibe le-skin. So akula kule problem kwabanye abangakusebenzisi, abanye abakusebenzisayo bakubona kungela problem, but thina njengabantu abamnyama abantu besi-Africa mina nyabeni kuthaza kuphela ukuthi omama ba ye kuhle ungazicomba ube muhle la utshintshe ube yellow bone ebone kulezi nsuku, but usimilo sakho, indlela ozelwe ngayo, ubunyama bakho, ubu-Africa bakho ziphenye ngabo ube yindlela oyiyo yona.
Yebo,
ukuthi abantu abakho lawa bakopi into endle usuka uhamba usuba kuhle kuba njani.
Siyakuzwa kakhulu Madube. Baba Mdawini, uyakubabona abantu abazenza njalo?
Ayi, lolu hlupho lolu hlangana nalo and lusuka phambili phambili lukwenze ungasa-attractheki ngaleya ndlela oyabe ungene ngayo and ngokwami ukubona lezinto lezi, ngokwami ukucabanga bekufanele ukuthi ngabazizama ukuthi bazivale, because into lezi angicabanga ukuthi zibuya lapha angazi imbisi se-Africa ukuthi ziya la e-Africa. Bazame ukuthi bazikhiphe, because izinto lento yokuhlaba amathwa yini
leyiyabo
mama, yebo uyabona lezi zinto lezi zisilimazela omama kakhulu and ngicabanga ukuthi ukuhamba ngokuhamba kwesikhathi kuzoba lo hlupho, because kuqala bekungekho kanje.
Ye, siyakhumbula Madube kwakugcotshwa singena kumadube. Madube kwakugcotshwa phela uambi ugcotshwe lokhu lalokhu, kodwa umuntu uyabe semuhle yini nxa senjalo?
Kudala diba babegcoba i-ambi babegcoba kodwa babelama-limitations, ngoba babesithi noma umuntu angikhona eyigcobile wayengatshintsha abe yindlela esesibona ngayo khathesi abantu betshintshile. Ngiyacabanga sibili mina ngikhula abadala kwakuthiwa kule-ambi egcotshwayo, wawungamthole ebomvu sibili ubuso lobemuhle, kodwa engakungafani lokho esesikubona kathesi ngoba abanye bangkhona abayihlile ukugcoba sibili athola umuntu egcobile watshintsha wababomvu ubuso bonke kodwa izandla zimnyamatsho indlebe zimnyamatsho intamo imnyamatsho inyawo zimnyamatsho pho uzabugcobelana khona kanti vele uzafuna ukuthi uzintshintshele uNkulunkulu akudale ngawo ube ngomunye umuntu ongayisuyi ayisukuthi nyabe bagcona abantu abagcobayo kodwa okunye ukugcoba kusuka kube ugcoba ungekho right njalo yona le imithi ngizwa abantu abaningi besithi ingane iyaphekwe emazweni afana labo Zambia yikho lapho embonisenza kakhona khona labo DRC oCongo akungazi ukuthi bona bavunyelwa njani ukuthi beyiphekwe ngoba abantu abaningi abayigcoba ngapho ungathi uyambuza umsango khona ngithenge ebantwini abavele eZambia so uthi ukuthi amazwe afana labo Zambia oDRC khona ngale yikho lapho kuthewa khona imithi yangkhona but ayikho right
Mdawini, kambe babe bebukeka yini sebegcobile batshintsha ubuso baba njeya
ende bayabukeka baba ukuba khona kulapha ekuthini thina singabantu basemakhaya and ma umthatha umenza umfazi uze kuyenzeka lesikhathi lesi esakhanya kahle ni but ma kuyaphambili so uzobona lana anti lapha emajoyinini emini okuyinto kakusukuli and ma uya phambili umfazi lo usuyamthola ukuthi and umnyama yindlela
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo lapho sizabe silomnumzana Bhekani Mdawini njalo lo nkosikazi Sakhile Liline Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembu sithemba uGibbs Dube Lilani
siyawagcina amasiko
wawusenziwe
manyama
sinamasiko
bayawagcina amasiko
siyabonga jahe lidala Gibbs Dube silethemba lilukholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomoza babukeli labalaleli
usiphatheleni namhlanje
ilizwi lethu namhlanje silithola encwadini yamahubo kaDavida isahluko ngisekhulu amashumi amabili lanye Psalms 121 lapha okuthi khona indima yokuqala ngiyophakamisela amehlo ami ezintabeni usizo lwami luvela phi na usizo lwami luvela kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba bathandekayo benkosi abaziyo bayazi ubana uDavida wayeyinkosi nxa uyinkosi ulakho konke akulanto oyiswelayo singabe yini uyakulethelwa ngesikhathi leso ofuna ngakho kubuye njalo kuyilokhu okufunayo xa ungakufuni uyakubuyisela xotshela labo abangenzanga kuhle kodwa ke uDavida esebonile ukubana konke wayelakho ngitsho la mandla okubusa labalawuli bamabutho ngemali yonke ayengayibuthelela izigqobo zonke ayengaba lazo ingabe yini kwakufiswa inhliziyo yakhe kwakusenzakala ngobana wayeyinkosi kodwa uthi lapha ngiyokuphamisela amahlamu ezintabeni sizo lwami luvela phi na umuntu odinga usizo ngumuntu osenkingeni ngumuntu osengxakini ngumuntu osekuhluphekeni udinga usizo kubana akhutshwe kulokho kuhlupheka uDavida-ke uyasibonisa ukubana lanxa sikhona phakathi kwenhlupho eziningi esihlangana lazo ekuphileni kwethu kasigijimeli ukuthi siye kubomi kethu kumbe siye kubantwabethu kasingitsho lalabo abalezikhundla kasingitsho lawumabhishophu labachumayeli labafundisi lamagosa ingabe ngubani buthi uDavida usizo lwethu luvela kuNkulunkulu siyadubeka usaba amalanga abantu benyama abanye basuke basithembise izulu nomhlaba siyazi ukubana abantu nxa sebengena enkingeni babaze benzela lokhu okungaqondanga sithi isintu indlala idlisa amanyala ngobana siyabona abantu nxa sebesenkingeni babazi babambe lezi zinto abangamelanga bazibambe besithi badinga usizo abanye abantu nxa sebesenkingeni abakwazi lokuthi isibaya sabo senkomo singazake sibakhuphe kulobo bunzima imali yabo esemabhanga anyaza kubakhube kulowunzima ingabe lezibongo zabo lolimi abalukhulumayo lemfundo abalayo lalokhu umphakathi bakhangela njani akukhathalekile ukuthi ungubani uDr Vida inkosi yakwazi ukubana akula muntu egazi lenyama ongasiza indaba yomphefumulo engaphakathi esinda abaningi indaba yangaphakathi yomphefumulo womuntu ifuna yena uNkulunkulu uqobo lwakhe sisihloko sami esithandekileyo ngiyakunxusa lesi sikhathi uba ebunzimeni bakho ungakhohlwa ubana kumele uphakamisele amehlo akho ezintabeni lapho kuyavela khona usizo lwakho intaba imele ukuphakama kwaJehova wena uphansi yena uphezulu nguye owazi wonke ingabe usedolobheni ingabe usemakhaya usizo lwakho yebo umakhelwana akunceda usobhuka ngakunceda ukhansila ngakunceda ilungu lephalamende lingakunceda ingabe ngubani lesikhundla angabe elaso yebo ngakunceda kodwa imvama labo banceda inyama yangaphandle lapha sikhuluma ngobunzima bomphefumulo obukuswelisa ubuthongo uthi uDavida uNkulunkulu qha nguye yedwa olakho ubanasisize ebunzimeni bakho labo olabo ingabe uyagula uyagulelwa ufelwe swele imali swele umsebenzi uyahlekwa ngokuyanga awulalutho bakhuluma ngawe baze bashayane izandla nxa ubunzima bukuqondile phakamisela amehlo akho ezintabeni sizo lwakho luyakuvela kuJehova
akuyiphethe mfundisi
asikhuleke uNkulunkulu ungehlulwa lutho nampa abantu bakho abalaleleyo ngalesi sikhathi ngibamemela elizwini lakho elithi mabathembe wena bangathembi umuntu ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyehluleka uNkulunkulu wokuthula uNkulunkulu wothando uNkulunkulu wezimanga uNkulunkulu ungehlulwa lutho abe lathi sonke amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla sile themba libusisekile engompalo kamfundisi kwezemidlalo lamhlanje iqembu leTriangle United selingenile kuChibuku Super Cup final ngemva kokunqoba eleDynamos nge-2-1. iTriangle United sizanqikelana leHarare City go final Dotana ase wisile qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili Uzulu weZimbabwe usele khuza umhlola lamhlanje ngemva kokuba ozithi ungumprofeti umnumzana Walter Magaya ethe usethole umuthi okwelapha igcikwane le-HIV. Kodwa odokotela baya kusola lokhu. Kwanele Mthwakazi, asihlanganeni kweze kuseni ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Matukanduna bafuphatile.